Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe uMahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika ke laba abakuthikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyachela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga alelibandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC axotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Bona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli, kuzeli kuvuma ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuzeli bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami umbena kula ndlela. Ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. ngehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yiko khona umuzi vele ulezi nkinga time after time kodwa ukuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabanga baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-triple C lolo
inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe ngoba ntiyawunti uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayisomalunga e-TPC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so khonoko abakwenzileyo mandlalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo beze besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamenti sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and izizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yizanu kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-triple C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Wayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuthisayo o laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule uma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then uma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabonga ikhuku because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphele. Lowa pendule lowa na opposer ke wena sufaka okuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle ifounding affidavit yakho ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafake i-answering izolo ekuseni ngejaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke lifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke namhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kuyabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwalisela kakhulu lokho okubhaliweyo
lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nga ukhangele wena lokho asekwethulile.
Umbuzo wakho muhle ngempela msakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa zirobe. Ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Lama ngazi msakazi. Angithi ngihlala ngitshela abantu everyday ukuthi hayi mina ngitshela lokho angitshele khona. Hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi siyaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani, lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngiyabe sengithole ithuba lokuthi ngithole i-brief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphendule. Kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazina everywhere, abantu bapolitiki politika wasibe 22 bake ukuthi banihambise ejaji bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle ma ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa ma behambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba ujaji lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sayi kucagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamathepha lokuthi kuhambe kanjani manje.
Alo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizwe Tshabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi oyisilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabe Bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu. Bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela asebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into leyo iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu uzala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa-ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kubalula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lobaba munye.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi pangodube ocubungula izombusazwe. Ubu manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngumsinyaphinda njalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uthi Wenga wayesala egula kakhulu. UMangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela emuva ke lithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi sibe sithi sibe njani nonke kanti ama message abalawo bala ama message abantu abanjani zofuna ukukhuluma ngendoda le yabo Chabango ukuthi indoda le yabo Chabango njani kahle kahle ngondenzayo indoda le vele yona ifuna ukuthi impilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo impilweni yakhe uChabango akananhloni usho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho nayena lo phukengi kanti bekuphatha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-CCC yena wesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abesidla imali ewithibo ukuthi yena akasakontesti njalo ehluleka ukubabhadalela manje ku-CCC ungene nini naze nasingcolisa isizwe sikamthwakazi madoda hayi angazi ngani
alibona salona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicani lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le-CCC why bengamix kina lawa abantu ababulalayo bebulale ngapha kozama phinde ubulale ngapha ku-MD ku-CCC waye kusikhisa idili lodwa babe kodwa mhlawumbe abanani lokubulala anikwezanda akazethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi ayeahlabathatha basebenza izilimo kanti izilima yebo ababoni bona ukuthi yizilima dimastrat kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunje ngamakhehla ekhuluma into ezingelangqondo kanje ayayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa zizwi ngani kakho
Studio 7 ekuseni enhle kangaka mina Nyamangala nokudana ngoChabango lo usengezo Chabango unjalo uwaqonda abangani bethu abanye ekufuna ukucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partizan bambuza bathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama lephathi yakho wathi hhayi yena uyazimela uye yedwa zukuzuku usengusekretari we-CCC usehamba ya-ISU kuzo imali bese ithethe ngapi ayisizo leyo ithethe ngapi ezinye izinto kumele sizisolisise kahle kahle khona bu studio 7 lani ukuthi njalo sizo hambe liphenya izindaba futhi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi athahambe ayisuzi yena engakhonti kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la imali yothini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokithi kodwa into esizosubuhle ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje isizwe lichabango lo uzinto ngichabango ngiyabonga kuJesu 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye nalo uphugeni wakhona nalowo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle iwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
yeyi sanibonani basakazi we studio 7 yebantu
kunangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelele since lowo nje hlutshwa ludaba lwegugula wonto uyagula lwababa othi wena ngabagulayo nabo omohamad kuthiwa umahadi lokagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayiye madoda ayiye engabelethi into nje vele nanothuma balandela kuphela ayiye madoda
sidofa ukuthi ngalobana ithuthusi ilisana lezami ikhiphe izana esihlalweni kodwa siyilisana lochabanga achabanga ngivuma mpela ayinto yezakayie anyamvuma kuba manje ithuthusi ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izana but siyilisana lokuthi uchabanga hayi aziso uhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena ngichabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena wethuthusi inqubo ngoba phela wena manyawo zithi unobhala awukwazi ukuthatha ini uyithatha lokani lokho uyithatha lokani hayi hayi siyabona nje isosi yakho ibulala isabantu njengoba sesiqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kunenxa yabo awaziwa wayene lokhu zena kuthiphe ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubeziyalokhu zilokhu zena isongo sakunalokhu iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho lingasebenzi
siyabibingelela siyabibingelela esikudiyo hhayi siyazizwa ziyasafunwa kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona basesephathini yonale yobuswayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalabo esiwafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvota anti yabona ukuthi sekuyenze isemtingi kutho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le mali so kunzima ukuze silungise
ye mbingelele enkundleni hhayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe triple c umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi triple c singekabani singeyakhe yini uchabani ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe triple c and injongo kachabangu yonke nje uma uyibhekile uchabangu isifiso sakhe yikubisela izano likhumbule ukuthi leshen isikhathi kwathi kusiya kumalekisi vele uchabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-triple c lanayi-12 asuspende saba le baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabango uthe sebona ukuthi umzamo wagelwana uphumelelanga nanko manje sefuya futhi lo munye umzamo kodwa inhloso kachabango loba singathi ikudiliza i-triple c efake izano and ungabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MDA omozola lawo makhube yinto yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokho uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okalpan tupuglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabango into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu basezimbabwe kumba abantu basemathebheleni uchabango singakhulumelayo eze liphumele yetshona uchabango usebenzela izano ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi i-opare ukuthi kanjani yibo abangathi uchaba ngomuntu wethu uchaba ngaso umuntu ukucace ba
siyabingelela isitudio 7 izani PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana la lezabo sengeza uchabangu ofazi ospeaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahloni kulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparliament ngeparty yabo njenge-TCC baqedela bethi abasavunyelwa abantu be-TCC ukusebenzisa igama le-TCC sengilezani ilezi zinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujajele ukuthi abantu be-TCC basebenzisa igama le-TCC ongemthetho selingelika sengezo chabango selingelesifazi sengilezani umbuzo wami sekutheni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi i-politics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu oyaqhamuka esikhaleni sasevuke ukuthi usengu-Secretary General weZANU usekhola bonke abantu beZANU sexosha lomnankagwa iZANU PF singeyabo enkantolo kufike kuphumelele ujaji ethi kulungile kunjalo i-kangaroo country enjani i-banana republic yini na abaqale besitshele lokho nasengamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othiwa ngu-Angethon Sibanda. Okunye kuyagcina kunganithiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani ukuphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wona bazama ukuthi abantu bengameli wazame engaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Siye sithi ombuso ofuzwayo labo efidlela ncube bangcono seke sibeze ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamele abantu pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlaka imuzi ale gcwekana le TCC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangkhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ubele abantu beZimbabwe bathi uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iparty labantu yena vele kala support so lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguye ongena esitaradeni sithi uChamisa kabe nguye olwa lezana izani ibambe konke amasosha amapholisa ini everything amakhodi so uChamisa kokwenziwa nguChabangu lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezana ngoba ngakula sandla sezana umdenda ngayikhothi that day yathi sikungabi lo muntu orecolayo lo ziyambi ngabalaleli but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwasiyabe ikhothi labana ngabantwana ibaba batshela okokwenza ikho berigola bengalaleli umthetho wekhothi lamakhothi bayatshela okokwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa i-TCC abangeke bezibeyidilize ngoba i-TCC siyithabana so yinto okumele beyinanzelele abantu yona leyo so angigenele sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena undi ungabhewuka khona la abantu babashuta amapicha amapholisa abengela moto ipholisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguye ongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12464650318. Umnandi la ingoma kamampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo ngesithatha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngowa past 7 igama ngu Chris Gandebe.